Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umhlaba wonke jikelele lamhla unanza usuku lwe-International Women's Day. Abesifazana kwele Zimbabwe bathi lokhu befuna ukuthi kube lenhlelo ezibhekane lokubathuthukisa. Abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe abahlala kwele South Africa leBotswana bathi bathwele nzima emazweni la lapho okwephulwa khona amalungelo abo njengoba bengenelisi ukuziphilisa ngemfanelo. Lokhu kulokuxoxela kubandla leMDCT kulandela ukubhubha kukaMorgan Tsvangirai. Sizalathulula ihlandla lesine yodaba lolu lamhlanje. Diyani indlebe lezizwele. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitani sezidlela evalweni kulandela ukubotshwa kwabanye babo abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. UMatinda Ndlovu ukhetha abasakhulayo ukuthi badlalele iqembu leHighlanders lonyaka emidlalweni yeCastellaga Premier Soccer League. Kulapho kulamhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngosuku lwabesifazana olwe International Women's Day. Thumelani imlayezelo yenu WhatsApp kunombolo ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 wa-Past 7 ntambama kumagagazi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.